Okokuqala, I think okumele abantu bebekwazi ukuthi vele amabandla eZimbabwe jikelele kusukela mhlaka 1 January kuze kuyefika ekugcineni kaJanuwari ngomnyaka ngomnyaka vele isikhathi sokuthandaza lokuzila kuyaziwa ukuthi vele into vele yenziwayo. Ikanti njalo amabandla ayevele wona ekhulumile phambidlana ukuthi akwenziwe imthandazo yokuthandazela izulu. Ngikhuluma kanje vele kobulawa esavele silungise ilanga lethu elokuthi senze lowo mthandazo njengabafundisi. Ikanti kodwa hayi siyathokoza ukuthi uhulumende laye wafisa ukuthi kwenziwe imthandazo. Ngoba u-acting president ubaba uMpoko wathumela kizincwadi ukuthi kwenziwe umthandazo egcizelela into ebivele isenziwa ngamabandla. Ngakho-ke ukuna kwezulu leli ngiyabona ukuthi kuyibufakazi bokuthi limthandazo isiphenduliwe. Njalo kuyatshengisela ukuthi abantu beZimbabwe bengahlangana bathandazele olunye ulutho lugcina luphutshile ulutho lwakhona.
Kutsho ukuthi kuyaqhubeka kuthandazelwa izulu kuze kube nini?
Amabandla abethe vele bona abaningi bayathandazela izulu kuze kuyefike kuphutsha lo inyanga leyo yokuqala kaJanuwari. Akanti nje thina njengamabandla kodwa sikhangelele ukukhangela izinto eziningi ngenxa yokuthi okokuqala into eqakathekileyo ukuthi yebo sesithandazela izulu laba khona. Kodwa vele thina sifuna ukuba kwazi lokuthi kathi vele yena uhulumende lecebo bani alalo.
Kodwa abezomkhathi bathi bona bebevele bekhulumile ukubana kusukela impelasonto yona le kuza kuba lezulu. Ungathini wena ngalokho?
Aye, kwezikhathi bebevele bekhuluma kwezikhathi ukuthi kuzaba lezulu ngalesi sikhathi, kwezinye isikhathi liba khona, isikhathi alibi khona. Izulu vele lona lo babemkhathi bekhulumile, anti izulu lilethwa nguNkulunkulu. Bengaze bekhulume bona bethi akuzaba lamayezi, kuzaba lezulu, lithwele. Lingakwanisa ukuthi lithwale liphonge ufefezihambijana kuhle kuphela. Izulu livela kuNkulunkulu, ngakho yikho imthandazo iqakathekile.